Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingaye livuka njani Zulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023, igama ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa, abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe.
Iproblem esinayo yithi omama, yithi esithi ma omunye umama efuna ukuma laphasi singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem ithi thina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika, lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esezihlala imndeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo, amapholisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapholisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa, sokukhuphule inani lababotshiweyo lapho selayafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga izidakamizwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abakusecurity force service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abathengisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho ukudika labantu abasezistreetini laba akusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha ngaza kutshela ukuthi kona sidinge kuzivani ukuthi liye kuzivani luyana seliyesaba. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa ke ayisiyo solution. Isolution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelaphi ikhanda? So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kabe yelapha isisu. Hulumende kaboni ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ePhalamende?
Iyakhulunywa le ndaba ePhalamende kakhulu dadewethu, kodwa isolution ikakudla. Siyabonga sikhuluma yi talk show uthola sikhuluma nje siwumana khona phela ne parliament akula lutho oluphumayo ikudlalisa amazwi sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni isolution engiyibonayo mina ubuyanga ungaphela ebantwini yikho kwenza ukuthi khona abafana laba bengabhemi iguga bengabhemi iminyo bengabhemi lokuyalo kuthiwa yinja bengabhemi umtoriro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezizwa ukuthi khona labo abanathayo bahambe bethenga utshwala obuhloliweyo laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi ama-form six ama-graduate ungakhuluma isikiwa labo bafana nabana bayakutshayela esinye isikiwo sokuthi awusuzuuphendule kulusizi kakhulu into ezisubuhlungu nxa sikhuluma sezi mina ungibona ngikhuluma sonye le festival yami owalimala ngakho khona so ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali into le yasonto yokudlala ngayo this generation is a lost generation completely balahlekile abantwana uzakhumbula ukuthi khona ebhayibhilini abantwana be-israyeli besiya eCanaan that generation was completely destroyed where they just rock. Yikho sokwenze kona babantwana. Siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe ziningi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, baba ngama-engineers, ngama-robotics. Kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga. Abele nhlahla abaphuma ngabandlwelizwe. Ungakhala abantu abasebandlwelizwe. Abantwana amabhuku la. Abantu abafundile. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Nxa zizimbanje, olimizimba nje kubopheli. Lingabophi abantu. Abathengisa izimbanje abawodileyo xa liliguga lowo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobo aphuma iguga babani umuntu yena lowo ngoba uzabona ukuthi bona abantu lobonalaba ngabantu abayisabisayo abasozibabojwe so lapha ngazi kumbe siyelapha imbilaphi sifanele silapha isiloni yikubona kwami mina khonokho engikubonayo epharlamenti sesikhulume sakhuluma that parliament is a talk show ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sisezikhuluma laphana ngangizisa ubuhlungu
Hello, okay. Ngumnumzana Peter Moyo, ummeli weSouth Atlantic lePhalamende eHarare, obexoxa icingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edale lephalamende esithi likhomishini yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaChamisa.
Okuqakathekileyo engingakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iZEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to the government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So urayithi u-Chief Champion Chamisa nxa esithi yena kakutshengiswe abantu babe kwazi ngoba nxa kuthiwa into iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonokho okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC. IZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo so kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akunasizathu sokuthi kalo ngoba nasebesala sekutshengisa ukuthi iZEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu kodwa kutho ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iZEC iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolo bhosa.
Izeki yona ihlezi isitsho baba Pepu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokhu abakutshoyo abasitshengise phela kumaitakuba akuqaba ngakufihla ngabe ngafihlile to abaqale ngogwalelo naloku kutshengisa ukuthi bakutshengise ukuthi ngabafihlile. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kale sebefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lifihle ukuthi kodwa mina selifihle ugwalo. So bakasitshengisi kwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezeki okungenza bangathanda ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa intinkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwakusolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC, lusolwe lwaze lwasolwa ngabanye bezandla, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izethi layihambiwe lilungisisa na isililungisisile lokho kade lusolakala. Sekungumlando wezeki ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresident, ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituent lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga le-CCC, njalo wake waba ngummeli wenkayi Nkayi South edalele ephalamende. Ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jesper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcinisihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalomhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulomhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo, lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa, ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungakuzane okungancediyo. Sikhangele futhi into yokuthi umpilo otholakalayo ngesikhathi semithetho ngesinye isikhathi iyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liphile ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linokunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athozisa ngikuthemthethe izimali ezifunakalayo nezingikathi zilenga kakhulu azikwandeki lezinga ze izihambiso ezokuthi abantu bangene emkhetheni.
Ombela eMathebeleland North edalela eParliamente ongwebandla leMGCT unkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane bakancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Nami ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezamela ukubana omama bengancindezelwa kube ne-equality ngasokuthi usho kubuya ezindabeni zenu zama-position kungaze wakhangela omama phansi funa i-50-50 isebenze kuyo ixesele kuma-political parties ngoba isoko okule nkinga khona kakhulu kuma-political parties umthetho awube khona uzakama-political parties ebekwazi ukuthi umnato ufika ezikhundleni ngakwakhetha izikhundla omama lawo
Umphathi Ntambo ogatshwa lubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesidlisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men. But then my political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Usisekelo very clear. There should be no discrimination. There should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcinisihlalo ogatsha labomama kubandla lezabo osengowebandla lezano PF unkosikazi Gertrude Makhwila yena uthe lanxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesidlisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphansi singamvotheli sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakubona ukungena manje antsho abona ukuthi ngesisikhathi ma kulokuzini antsho lakithi emabandleni nendime lo munye umuntu ongubaba laphansi ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizibulalayo.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesidlisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathi Ntambo ezomvikela unkosikazi Opha Mutshinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRosalind Ncube owelokitshini lePhelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mr. 7, ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years. Ngisemsebenzini nomuhle kangako esazisa konke kusihluphayo bengincusa ukuthi ngingaba sihawuke kuye kutholakala ukuthi sincediso kulama-election ngisola lawa angafuna ukubamba nabo labanye abenza i-tribalism yabo.
Salibonani mphakathi wonke, salibonani indawo zonke lapho elikhona labasakazi bethu indawo zonke. Siyabonga indaba elisipha zona. Mina ngifuna ukubonga kubabona ngiyamtenda indlela akhuluma ngayo, ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe. Isikhathile abantwana bayafeyila zonke indawo zemathekelelini. Uqinisile impela lobaba ukuthi angifuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duze lemashonalindi ukuthi le ebhayibhrisha ngithi bandisisishona lapha. That's why befaka abantu besishoneni vele ngabesishoneni bodwa bakhona phana abalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha esishoneni. But ngapha amaNdebeleni akabali ngoba uyazi ukuthi vele kufakwa amashona ukuthi azobulala ulimi lwesiNdebele. So angazi ukuthi why lubaba ukhongiputa kwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafakwa amatichara ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi isiNdebeleni bagcwalisa amashona. Angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga, ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona. UNkulunkulu wabo sekungupresident wabo lo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenza. Kathi kabakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokhu angakuchongo ngoba babemesaba uNkulunkulu. Bona uNkulunkulu kabamesabi, kodwa one day is one day. UNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe, kuzophila konke lokhu abakwenzayo. Ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze. Ngayizwa inkonzo sikhala kakhulu sizodabo. UNkulunkulu mina ngifisa azibona kathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kuka president ukuba bahlukumeza abanye abantu. Ucela uNkulunkulu azibonakalise amandla akhe. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle. Asibonge Vuka Gandhi mfowethu, nama-ke procedure nje esibevaneni mfowethu. Siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku. Ngithake ngizwe ngizungulo ndoda labaduma lakhe lokho ekhothise khothisa abantu, ekhothisa abantu, ayokhothisa abantu mhlawumbe ingane ezincane noma mhlawumbe uzokhothisa sabona ugredwani. Thina sesibadala singakho, nabo badala bahlala ekhaya bayazi ukuthi iZANU-PF ayikho into eyenzela abantu. Bangaki abantu fowethu abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe, beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlelo aluhlaza. Kunobani kha umntwana noma engaqedwa ngisho noma eyeka isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani. Yena uthi unabantu abaqhashileyo, ngabantu abangazi labo siqala ekhothisa abantu. Ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini lo ukukhothisa abantu nje? Ngithi hayi, kodwa bakwethu asiqiniseleni iZANU-PF hayi izophuma, izophuma nakanjani nakwabuko okunganasiphetho. Yonke into inesiphetho sakho. Uze wathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi. So naye ukwenzeka lokhu kuyafana, bonke omnankava laba into esizozofa lezi kuyafana ekugcineni vele bazofa, abanachoyisi. No bengathi uNkulunkulu mkhulu, thina siyathandaza, imithandazo yethu ayiweli phansi. Kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula. Asibekezeleni sonke maZimbabwe kuzoze kulunge. Ngiyabonga Vuka Gandhi, engabe imude kakhulu. Asixolise lapho masingidla isikhathi sakho. Kunale ndoda lena loku icela ukuthi ibulisa bani bani yothi ngihlanhla wakuphi kuphi. Hayi, icela mfowethu usidlalele abantu lapha abafaka impono ebalulekileyo mfowethu. Hayi, lowo muntu uyabe ebulisa ebuza ukuthi yena inkomo zakhe kanjani kanjani njani ngapho linjani ngapho. Hayi, lokho mfowethu akusizi ngalokho. Siyabonga Vuka Gandhi, amen.
Siyabonga bayithi, siyabonga ukusidlulisa esikukhalela kakhulu ngisezipoti yotisiso zamareporta. Siyabonga ubaba uNkomo, one of the reporters yesitudio FM. Very fair, not taking sides. Siyabonga kakhulu lo abanye ingani-professionalism sisenindibayo kakhulu. Sibonga uNkomo, you are so strong in being fair and reporting to us ukuze thina abalaleli kule yithi esi-analyze. Don't analyze inkulumo zabanye abantu zama-politician for us. Siyaqela futhi
sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo. Siyabona nje ugogo labokhulu laba beZANU-PF, labantu sebegugile. Omnyaka kwa vela kulanto enhle abangapha bayenza, bagugile laba bantu bakhohlakele kakhulu. Akusoba abantu abangapha bayenza into eright ngezizwe zabo ezinzima abazenzemantini. Izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akulanto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe. Ababusi kahle ilizwe laba bantu, bathinta too much. Yikho ubona ilizwe liqina ligona ligugude siyaphansi. Phela ilizwe lakithi alibi lobubelo, kambe lizwe bani lingelamali? Lo lizwe bani lingelamali yalo? Lo ligubudeka lijona lisiya phansi. Izulu liyayikusela lelo corruption too much. Kulo uzothatha amapolisa ayifakwe endleleni ukuthi ethathele abantu imali. Umbuso bani omubi kanjani? abantu bethathe begcwalise emajeni abantu behlupheka be kodwa okwenziwa ngumnankafa kambe uzothi ezikhohlakale uzoyenzani into erayit into ekhanyane kowomnankafa yini laba abantu ngesiqiniso vele sebebhugile la nokuthi embusweni bayalelani bayalela ukwenzani just bayalela khona ukubulala abantu bayalela khona ukuhlukumeza abantu bayalela ukusela enye into abayalelayo kanti yini abayenzayo engabonakaleni ukuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sokubatyazwa iminyaka wonke kanti umsebenzi wabo ngowani wona angithi iimali zabantu ezamateko
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika. Elemelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe-2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Afrika yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Afrika libe yilo elilobudlwangudlwangu obuningi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwembili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele-DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku-22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMagugwe esigabeni senyakatho yeGivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15 inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS-DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022 linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370 kwathunjwa abanye abaninginingi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olo State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS-DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC, utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye-ISIS kusigaba se-Central Africa elimelika selethese izijeziso inkokheli ye-ISIS-DRC labayiphathisa ngemali. Elimelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela okwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi leAfrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika utsho njalo liyama labohulumende beAfrika abalwisana lalobo budlova nsuku zonke. Loke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30 lakusasa langesonto 7:30 kodwa ezakuseni ngomvulo. Igama ngu Chris Gande.